Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 28 zibandlela 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umndeni kamufi umnumzana Zefanaya Nkomo ohalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra ophiwe inhlonipho yeqhawe lesigaba izolo ukhangelelwe ukungcwatshwa lamhlanje emathuneni enkulumane Provincial Heroes Acre ngehola lechumi ekuseni.
Uba uNkomo Zef uliqhawe lesizwe, thina simnika leso sicoco ngendlela aphile ngayo impilo yakhe, ngendlela ayenze isacrifice.
Ibandla leMDC Alliance seliveze ukukhathazeka kulandela ukungaphiwa ithuba lokuhlawula isibambiso umnumzana Job Sikhala okuthiwa udaba lwakhe luzahlulelwa ngomvulo ozayo.
Ungubayishiyaphesini webandla labantu, yikho ke sibona ngani uhlukumeza okunje kuzama ukuthi abantu besabe ukusebenzela noma ukujoyina ama-political parties.
Lanxa uhulumende sithi umnotho welizwe usuzinzile njalo lentengo ayisakhweli mahlayana, inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU ithi akulabubelo obukhanyayo ngoba abantu balokhu bengenelisi ukuthenga indingeko zempilo.
Akulabubelo esibubonayo njengezisebenzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umndeni kamufi umnumzana Zefanaya Nkomo owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra njalo ophiwe inhlonipho yeqhawe lesigaba izolo ukhangelelwe ukungcwatshwa lamhlanje ekuseni emathuneni enkulumane Provincial Heroes Acre ngehola lechumi. Isikhulumeli somndeni kamufi umnumzana Mandla Nkomo uthi kuzaqhutshwa inkonzo lamhlanje ngehola lesitshiyagalombili ekuseni eLobinville koBulawayo kungakayiwa emathuneni. Uthi njalo labo abangasoze benelise ukufika kulumbuthano ngenxa ye-COVID-19 bengabukela enkundleni yebulenjini lapho imfanekiso yevidiyo ezaboniswa khona ku-live streaming. Umnumzana Nkomo utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi kulogwalo abaluvulileyo ubulenjini ngekheli ethi remember.com lapho abantu abangaloba abakufunayo ngomufi.
I-service izaqala endlini endlini yakhe eLobinville. Abangawaziyo lapho iLobinville ekhona iphambi kwe-state house akobulawayo nxa uhamba ngomgwaqo we-South Town and umuzi wakhe unumber 8 John Avenue. Yikho kuzaqala khona i-service encane ekuseni ngo-8 bese sizama ukuthi sisuke maybe ngabo 9:30 ukuthi siyebamba isikhathi enkulumane. Abantu iningi lethu ngendaba ye-COVID abaningi bethu asoze senelisa ukuthi siyefika thina ngokwethu emngcwabeni, kodwa ukuthi sivumele nje wonke umuntu ofisayo ukuthi abe phakathi kwalolu hlelo. Sikhangelele ukuthi abantu bengedlula phose abo 200 kodwa ekhaya eZimbabwe kusho ukuthi umngcwabo uzalandela imithetho ehambelana le lockdown ye COVID.
Bakhona abalwa kuviyo lezipha abathi ngabe umufi umnumzana Nkomo ube liqhawe lesizwe njengomdeni wakhe lisuthisekile ngokuthi liqhawe lesigaba kumbelani belifisela inhlonipho ephakeni.
Lo ngumbuzo omuhle kakhulu sithandekile. Thina njengomdeni uba uNkomo Zef uliqhawe lesizwe, thina simnika leso sicoco ngendlela aphile ngayo impilo yakhe, ngendlela ayenze isacrifice ukuthi iZimbabwe yonke jikelele ikhululeke sibe ngabantu abalozibuse opheleleyo ngalesi sikhathi. Thina simnika isicoco sokuthi uliqhawe lesizwe, uliqhawe lemuli yethu and uliqhawe yabo bonke abantu abathanda inkululeko abakhwabitha inkululeko yethu yaseZimbabwe.
Lithole uxhaso olunganani oluvela kwabanye abasebenza lomofi kanye leziphathamandla zikahulumende.
Thina sisuthiseke kakhulu ngendlela abantu abasukume ngayo inhlanganiso ezimbalwa kwelakithi eMandebeleni leZimbabwe yonke jikelele zithe zisizwa isehlakalo lesi basukumela phezulu bezikhulumela ngawaba amazwi ukuthi ubaba uNkomo ube ngumuntu onjani njalo usebenze labo njani. Siyakubonga kakhulu.
Lo umnumzana Mandla Nkomo isikhulumeli somndeni kamufi umnumzana Zefanaya Nkomo owalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZibra. Ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu abalithumi lasithoba munwe munye 19 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Kwabahloliweyo abedlula inkulungwane ezintathu 3,666 kutholakale abangamakhulu amathathu 300 belegciwane le-coronavirus. Idolobho leHarare njengensukwini yilo elikhokhelayo ngababhubhileyo abayisikhombisa 7. Lababanjwe leli gciwane abalikhulu lasikhombisa 107. Kulandele isigaba seMashonaland Central esilabantu abane ababhubhileyo. Umsekeli kamgcini isihlalo webandla le-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala uzaqhubeka elokhu esesitokisini kuze kube ngomvulo lapho uMahluli aza kupha khona isinqumo sokuthi uyaphiwa na ithuba lokuhlawula imali yesibambiso kumbe hatshi. USikhala wetheswa icala lokuqamba amanga ngoba wethula enkundleni zobulembu umfanekiso kamabonakude wawutshengisa omunye umama ethwele usane esithi lutshaywe lipolisa. Leli cala yilo njalo elalibotshelwe isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance uNkosazana Fadzai Mahere kunye lentatheli zindaba uHopewell Chingono asebephiwe ibail. USikhala selamaviki amathathu esesitokisini elokhu encitshwa ibail. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Konke lokhu lokho kungu-speculation esithi ngama-allegation ukunakanela nje. Kodwa uzabona ukuthi uma ebuya ekhoti ufake izankosi zenyawo lezezandla kungani ngumuntu ofuna ukudiliza uhulumende esingathi ikhudita noma ngumuntu obulele abantu. Kungenani Mahlabe Zulu siyathandaza ukuthi uMehluli we-High Court engananzelela kakhulu ukuthi ama-junior presiding officers njengoba ngelesikhathi esiningi bahlala kuthiwa baphambanisile. Namhlanje icalele njalo uChingono bamphibheke 20,000 RTGS. UMahluli watsho wathi umajistrate owanqabayo ukumupha ibheli waphambanisa. Kambe isikhathi esiningi ama-majistrate kuthiwa aphambanisile ngama-higher courts.
Ngokubona kwenu kungakubangelwa yini ukuthi bathathe inyathelo lona leli abalithathayo elithi lina ikuhlukuluza?
Ungu-vice chairperson webandla labantu, yikho ke sibona ngani uhlukumeza okunje kuzama ukuthi abantu besabe ukusebenzela noma ukujoyina ama-political parties. Kodwa ke thina abe-MDC Alliance ethungamelwa ngubaba Advocate Jamisa sithi asisoze silahle ithemba ngoba siyakwazi ukuthi ontando bayiphikiswa basebenzisa ama-courts i-South Africa ngesikhathi se-apartheid. Babegola ama-freedom fighters Khonto wesizwe uSmith like ngesikhathi se-Rhodesia Front. Isikhathi sempi wayegola ama-freedom fighters ewaqhubele emakhodi, amakhodi afike abaqume. Yikho ke siyakwazi mhlophe ukuthi ositshela baphonguqunywa nje ngezikhathi zempi bezama ukuthabisa amakhiwa osmith ekhunya ngesikhathi sezanupef segugurawundi. Konke lokhu akusethusi mahlabezulu, ibandla lethu sekusazakala ukuthi yilo lizonda izanupef. Khonokho kwenza abantu balithande balilokothe besazi ukuthi yilo elimele isizwe sikamtokazi.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington, D.C. Yabo!
Lanxa uhulumende esithi umnotho welizwe usuzinzile njalo lentengo ayisakhweli mahlayana ezitolo, inhlanganiso yezisebenzi iZCTU ithi akulabubelo obukhanyayo ngoba abantu balokhu bengenelisi ukuthenga indingeko zempilo. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhlelo lwakhe lokuguqula lokuvuselela umnotho solulethe izithelo ezinhle esezihlenge uZulu. Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi ababuboni ububelo obukhulunywa ngunxube lohulumende.
Akula bubelo esibubonayo njengezisebenzi. Kasivumelani lakho njalo ukuthi umnotho welizwe usungcono okwamanje. Ngokubona kwethu sibona engani nje laba amabhizinisi bangakuchaza lokho. Imali ke engasingathi iyabhoda-bhoda ngesilungu esithi esekulethayo inutshwana ke okumangalisayo ngokuthi phela abantu kabala mali. Abantu abathola ke inzuzo kumbe kungaba liholo balutshwana okumangalisayo. Nxa abantu bengatholi ke imali esingathi aggregate demand kuyehla. So izinto nje zihlezi emashopu, nxa sikhangela amashopu agcwele ke athe pam aswela abantu abathengayo ngokuthi abantu kabalayo ke leyo mali yokuthenga izinto. Yikuthi nje silohulumende ovele angazange athande ukukhuluma iqiniso. Asikuboni ukuthi nxa besithi umnotho usungcono bona abayanga kumbe singathi inamba yabantu abangabayanga ingazange iyehliswe. Sibona abantu abangasebenziyo bebanengi, sibona abantu abehluleka ukuhambisa abantwana ezikolo bebanengi, sibona abantu abehluleka ke ukuzinceda kumbe banxa begula bebanengi, sibona abantu besehluleka ke ukuhambisa abagulayo ezibhedlela. Nxa besithi ke umnotho ungcono bengakhangela ukuthi izikhwameni zabantu kulenzuzo engakanani. Sibone ngani nje nguhulumende ongakhulumi iqiniso.
Ukuze kuthiwe umnotho usungcono sokulobubelo mpela ebantwini, kuyini okumele kukhangelwe? Kuyini elikuxwayisayo njengenhlanganiso?
Nxa sikhangela ke ukuthi umnotho welizwe umuhle, kasikhangele nini ukuthi uZulu ohlezi phakathi kwelizwe muhle yini, uyageza uyadla yini. Angaza ke sikhangele ama statistics kumbe ezinye inamba ezingasizo bantu. Asikhangele nabantu impilo yabo injani, itshintshile yini. Okwamanje sibone ngani impilo yabantu imbi okumangalisayo, kayikho kusimo esihle ngokubona kwethu. Njengoba sibona nje izisebenzi nxa even zisemsebenzini zehluleka ukugada amabhasi, zehluleke ke ukugadaya amakhombi bese sisiyagada amarori.
Umnumzana Jafet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulowesilisa oweZimbabwe obehlala kweleNamibia owagwaza wabulala umkakhe losane lwakhe olulenyanga ezisikhombisa. Leli phephandaba lithi lundoda obesehlala lomakhwapheni wakhe kodwa izolo emadabukakusa uthe ezihambela ngemota lesithandwa sakhe imota yabo yachayelela wahle wafa khonapho. Iphephandaba leChronicle lithi amapholisa aselumukise abesifazane ukuthi bangahambehambi bodwa endaweni ezilomumbu emagangeni ngoba inani labesifazane abadlengulwayo kulezi ndawo liyaliqansa. Lokhu kulandela ukudlwengulwa komunye wesifazane ephumula kuthange libalele ngezikhathi zehola lesithathu 3 PM. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani Studio 7 ithanda ukukhuluma kakhulu ngecorona. Kubona icorona ngathi iqondene. Corona isetshenziswa ngamazwi angaphetsheya, isetshenziswa ngabantu abalolunye, isetshenziswa ngabantu abangalathandi labantu. Kodwa kulukhona kungemuva kwayicorona. Corona iyiyo esisenziswayo ukuze abantu bavume lokho okufanele ukuthi kwenzakale ekuphileni kwabantu emhlabeni. Isikhathi siphelile, abantu bangakuthatha ukuthi hhayi kukhona kukhona, kodwa kukhona. Bona isikhathi siphelile, uJesu seduzane. Abantu abakunanzelele, oza ngawenza i-social distance, wenze i-sanitizer, wenze i-mask, but ayisikho okungaqeda ukufa ngokuhlaselwa yi-corona. Ngoba lokho bakwenzile abakwenzileyo besenzela ukwehlisa inani labantu emhlabeni, kodwa uJesu seduzane. Abantu kabaqaphele bafunde izikhathi. Izikhathi ezisikizwe asizikhathi zayizolo, asizikhathi zanini, kodwa izikhathi ezikhombisa lokhu uJesu akhuluma ngakho eza kusuka, eza kuvalisana nabafundi bakhe. Nxa libona lezi zinto zisenzakala, wakhuthaza lokhu. Lingethusa umuntu, lingedukisi. Abantu abangamaKristu abafanelanga bathuke, benziwa ngani kabazwisisi. Ngoba lezi zinto zonke ziyahlizahlelwa zalayinwa zendlalo ukuthi abantu bonke ababalayo abafunda iBhayibheli kumele bakuzwisise. Ngiyabonga Studio 7. Ungani umbili ngawudlisela phambili. Social distance, sanitizer, mask awuqedi lutho. Kunjengokuthi imikhuhlane ekhona emhlabeni akula ndlela ongavikela kuwo kodwa kuphela uNkulunkulu nguye ongakuvikela. Ngiyabonga.
Linjani Studio 7 phakathi bezindaba? Yeah, mina ngithi ngembuzo ukuthi kathi kwathiwa ngesikhathi sokuchisa ikhoveni yayibulala abantu nodokotela kathi abantu baphela kangaka ngujuni yini lo. Ngike ngibuze sibili njalo lokuthi kathi abantu bengavalelwa ezindlini bengalakudla bazasutha yona ikhoveni na bese ezindlini eyokufa. Indaba kungabi lomkhankaso kakhulu ukuthi ikhulumende kayinika abantu ukuze ukudla ikhoveni ivikeleke bengaphuma ezindlini. Kodwa kulomkhankaso ukuthi abantu bahlale ezindlini bafe babulawe izindlala bengalakudla. Hhayi, umkhankaso lo mina ngokwami angiwuboni ukuthi lombono ngoba abantu baphila ngokuzithengisela. Abantu badla abakuthwele emlonyeni ezandleni kodwa kuthiwa bahlale phansi bengalalutho ezandleni. Hathi bantu, hathi bantu, abantu abangafi bevalele kungangcono bafe bezama. Mina engikhulumayo ngu-Alexander Khanye ngisejubheki.
Ngiyabingelela basakazi abahle ku-Studio 7 labalaleli bonke endaweni zonke. Ngifuna ukukhuluma ngizubuhlungu ngento eyenziwa ngabantu bezano. Kambe abantu bezano nxa bezaqambela amadokotela amanga amabi kangaka. Right, number 2, amapolisa ahambe phela ayibabopha. Nambo Jobu Sikhala babotshe izandla lenyawo ukuthi abaqamba amanga. Nangu Nick Mangwana ozeqambela amadokotela amanga. Uhulumende kakhibe phela amapolisa bayimpupha uNick Mangwana izandla lenyawo bamsethi kurubi njengalabo abanye esibona behanjiswa ethi kurubi bebotshwa kabuhlungu ukuthi abaqamba amanga. Hayi,
kunzima abantu bakithi asikhangeleni sibone ukuthi kuya ngapi nezani le.
Ya salibonani ba asakazi nabalaleli bomsakazi omuhle uStudio 7. Ya ngifuna ukukhuluma mbijana lapha basakazi nabalaleli ngabantu bezani. Abantu bezani bangabantu abaluhlupho. Ukhona lo wezanu oke wathi yena iCorona yathunyelwa ngumlimi ukuzoqeda amakhiwa ngesihluku abasenza ababusi bezimbabwe kubafakela amasanji. Namhla omunye futhi owesemphathi umangwane wezanu kuze zithi yena iCorona abantu bamadokotela abulala abantu bezanu ngeCorona, kanti nxa kuyikuthi iCorona yalanda amakhiwa abezanu babulalelani? Ibabulala njani nxa izikhulu zezanu zithi yaba yisipho esivela kuNkulunkulu ukuzobulala amakhiwa? Kanti pho nanku phela sibulala labo bonaba abathi bona yalanda amakhiwa, sicethi bayekele ukumbuluzela amadokotela. Bona vele bayelatshwa emazweni, kanti bakhulumelani ngamadokotela lapha ngoba amadokotela lapha ngawethu esihluphekayo.
Njani baStudio 7? Ya ibizo lami nangundodana Ndlovu ohlala nhlala lapha eGoli. Besinesikhalazo ukuthi mangukuthi nisakaza basakazi bakaStudio 7, isicelo sethu ngoba uStudio 7 siyamthanda siyamamela njalo noma sikuphi nakuphi. Njengamanje mamela ngilana eGoli, kodwa sihlala sikuyo uStudio 7 ngoba senzela ukuthi sazi ngento zaseZimbabwe ngoba nathi simthanda futhi lo Studio 7 nawo kanye nabasakazi bakhona. Into nje esizama ukuthi sithanda ukuthi sichazisele ukuthi kungani ningasitshela ukuthi hayi ukuze singasakazi ama audio enu mhlawumbe ninabanye kungesizathu salokhu nalokhu, o sibekwazi ngoba sinokuba nembuzo sibuze sicine sibhala sibuze ukuthi kanti kungani lisenza kanjena lingasiphenduli sirekhode nithule.
Salibonani mtokazi omuhle. Ake nikusize nini mina lana ngathi nginombuzo ukuthi kanti umongameli wathatha ilifu amajunafa kangaka kwenze njani? Ibiyini kahle kahle inhloso yalelifu? Ibiyini inhloso yalelifu kakamnangakho? Ane sisizeni mhlawumbe khona lapho esisilela khona thina singabantu kuze singasale emuva, singabe silokhu sisithi umuntu uselifini ngathi umuntu usayezivumela izinto zakhe zokuqeda isizwe.
Injani masakazi beStudio 7? Ngingusandiswa Moyo ngiselupane. Lo mbuzo ngokwenzakalayo elizweni lakithi lapha eZimbabwe, kulo muntu obotshwa ngamapholisa kwathi wawuqambe amanga wathi kulo mntwana obulewe ngamapholisa emjoveni kwathiwa ngamanga lawo wabotshwa wafakwa lezi simbi zenyaweni. Khathe sizwa kuthiwa kulomunye oqambela amadokotela amanga wathi amadokotela abulala abantu bezanu PF ngabomo, kodwa yena kakothwanga la eqambe amanga. Waqambela ipolisa wabotshwa, oqambela amadokotela nawo kabothwanga. Amanye amazwe omhlaba athini ngabodokotela eZimbabwe okuthiwa babulala abantu ngabomo khona khonokho kungamanga? Kanti kungani yena engabotshwa? Kabotshwe laye, uqambele odokotela amanga. Isimo sabodokotela eZimbabwe sesisibi ngokuthi kuthiwa babulala abantu ngabomo khona kungamanga. Kabotshwe laye.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Sesithole imbiko eminengi ekhuluma ngokuthi asidlali imilayezelo yenu. Mayu yuzulukandaba, imilayezelo esiyidlalayo asikhethi, kodwa sifuna ibe mfitshane ingadluli amaminithi amabili. Siyabo. Kwezemelika, umongameli Joe Biden ukhulume lomongameli wele Russia umnumzana Vladimir Putin okwakuqala selokhu waba ngumongameli ngolwesibili. Wamtshela ngokukhathazeka kwakhe kulandela ukubotshwa komphikisa umbuso kaPutin
umnumzana Alexei Navalny oke wafyakelwa ithefu. Lokhu kutshengise umehluko lombuso kamnumzana Donald Trump oyengafuni ukuchothoza uPutin. Yena uPutin ubikwa ehalalise uBiden wathi ubudlelwano bamazwe abo mabili bulakho kuletha okuhle kuzizalane zamazwe yona la womabili. Kunjalo nje lokhu kungakhanya ukuthi uTrump uzathoniswa na kucala lakhe lokutshotshozela umvukela ngomthetho we-impeachment. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba. Lo ngumnumzana Dan Moyo esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseVirginia.
Lezinye ingcwethi zomthetho zeConstitution yala zithi zona cha akunjalo ngoba kukhona iprecedence osuke kwenzeke emandulo lapho angazi noma bekuyi federal judge noma bekuyini owathi sebona ukuthi usezoimpeachwa wase chimse wase resigna but still baqhubeka bam impeacher. So ngezinye indlela batibona akutophi lutho lokhu ukuthi uTrump akasekho emsebenzini kumele icala lakhe lithoniswe ukuthi bazowina yena ama Democrats but angiboni kuyikumotsha isikhathi ngoba kubalulekile ukuthi isizwe seAmerica sikwazi ukuthi umthetho uyalandelwa njalo umuntu ophula umthetho kumele athoniswe.
Amalunga ebandla lama Republicans akhanya engafuni ukuthi uTrump athoniswe. Ungathini wena ngalo?
Okuqala okubalekile ukuthi ukuthunjwa okwenziwa iCapitol ngamalunga asupporta uTrump after uTrump wabakhukhumeza kurali yakhe ebatshela ukuthi asambeni lami ngizohamba lani seCapitol. Yinto I think okumele ukuthi iqondisiswe bajeziswe laba bantu ukuthi umthetho uyalandelwa lapha ngoba into abayenzayo liyana ayivumelekile and bayasho labo amahistorian ukuthi this is only the second ngokwesibili nje kuphela lapho iCapitol eke ya invade khona yathunjwa ngendlela esakubona kusenzakala mhla ka 6 zibandlela. The last time kusenzeka lokhu kwakusenziwa ngama British belwisana lama American ngabo 18th century I think and so lokho kwenziwa yilaba bantu bepushwa nguTrump ukuthi benze udaba lolo kumele bonke babhekane lomthetho and kumele kucace kube yisizekeliso kwabanye abangaba lengqondo esifana lalezo ukuthi into ezifana lalezo azenziwa lapha e-America ngoba lapha umthetho uyalandelwa and ama-Republican la angafuni ukuthi izinto ziqondiswe kuyacaca ukuthi labo balenkinga ngoba kusho ukuthi ngezindlela labo bebesupporta ukuthunjwa okwenziwayo iCapitol.
Sakala sakala sane sane khuluma sase sabona nathi wela yethu sakala sakala sane sane khuluma abamhlophe sase sabona nathi wela yethu coronavirus coronavirus kills oh yes coronavirus is real. COVID-19 pandemic is the defining global health crisis of our time and the greatest challenge we have faced since 1937, World War II.
Thousands
and thousands of souls departed. This pandemic is moving like a wave from Asia, spreading America to Africa.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje esikhangele ihloko zendaba. Umndeni kamufi umnumzana Zefanaya Nkomo owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra ophiwe inhlonipho yeqhawe lesigaba iprovincial hero izolo ukhangelelwe ungcwatshwa lamhlanje emathuneni enkulumane provincial heroes eka. ibandla le-MDC Alliance seliveze ukukhathazeka kulandela ukungaphiwa ithuba lokuhlawula isibambiso umsekeli kamgcini isihlalo webandla le-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala okuthiwa udaba lwakhe luzehlulelwa ngomvulo ozayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.